obulawayo sibonile ukuthi ama cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi baningi abantu asebebuya bevelela eGoli, ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo Zupco, bayahlangana kuma supermarket bengagqoka ama mask. Ama cases ethu sekhwela, ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi bancedise lapho abantu abagcinwe khona, abanye baselangeni, abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo basetonkuf nakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hhayi, sizabanika njalo iy'ngubo, sibanike ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokho kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le second wave, sokusiba lebanga lesibili lapho seliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelela e-South Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province, kutho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khonapho ema-quarantine center, omongikazi, abantu abaklinayo labanye, labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana babekhona bangavikeleka njani, ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi siyazi sokuhlangena abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana khona ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.